sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 5 ngoba kwazi 2020 ngiflexitis Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Iyothi yo ebihlupa kakhulu kade sisenza ama demonstration kusenzwa ama strike. Bathi kahle ngithathe nalo nguye akazama ukuba chumisa abantu behealth engxenye ama strike lawa ngama engxenye ama demonstration lawa kangama asonto enziwe ngobuhle kodwa kuyinto enziwe ngokuzama ukuthulisa abantu.
Idolobho leHarare yilo eselikhokhela kunani lalabo asebetholakale bele COVID-19 eZimbabwe eselikunkulungwane ezedlula ezine 4,221.
Bahlasele lona iphokethi lakhe imali yakhe yiyo abafuna ukuyilimaza ukuze angahambisani lalabo abayizigebengu ababulalilizwe abale corruption ngoba vele uyathinteka laye entweni eziningi ezingacacanga kahle inkohlakalweni eningi ye-corruption.
Ele Melika namhla lethe semcebisi kamongameli Emmerson Mnangagwa Mnumzana Kudakwashe Tagwirei lenkampani yakhe eSakunda Holdings izijeziso zenotho. Uhulumende uthi uza kwethula umthetho oza kwenza kube licala ukubana izizalwane zeZimbabwe zikhulume kubi kumbe zichothoze ilizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizoziswa kulomsakazo. Idolobho leHarare yilo eselikhokhela kunani lalabo asebetholakale bele COVID-19 eZimbabwe eselikunkulungwane ezedlula ezine 4,221 labulala abangamashumi ayisishiyagalombili lanye 81. Asebehloliwe ukubana bale COVID-19 loba hatshi lokhu laqhamuka eZimbabwe ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane ezedlula ezilikhulu 140,421. Emazweni awezwekazi le-Afrika asebebanjwe bele gciwane leli sebephose bafike isigidi 976,208 labulala inkulungwane ezedlula ezingamashumi amabili lanye 21,050. Kubika abenhlanganiso ye-African Union kuthi abenhlanganiso ye-Worldometer bona babika ukubana emhlabeni jikelele sebeyizigidi phose ezilishumi lasiyagalolunye 18.7 million abafunyenwe bele COVID-19 yabulala inkulungwane ezingamakhulu edlula ayisikhombisa 705,288. Ugatsha lwezempilakahle lubika iHarare isikhokhela kunani labatholakala bele COVID-19 kulabo abangela mbali yokuphuma elizweni lilandelwa yibulawayo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Uhulumende uveze lokhu emhlanganweni lentathali zindaba ovame ukuwenza ngemva komhlangano wedale labaphathintambo owekhabhinethi owenziwa ngolwesibili maviki wonke. Owethulela umbiko emele umphathintambo wezembiko ngumphathi ntambo wezentuthuko yamabhizimusi amancinyane uDr. Sthembiso Nyoni.
While the cumulative number of confirmed local cases has risen,
inani lasebetholakale belaleli gcikwane njalo kungabantu abangalambali yokuya kwamanye amazwe seliqanise ngesilinganiso sokungamachumi phose ayisichiyangalombili 78% nxa sekuqathaniswa lele kuqaleni labantu phose inkulungwane ezimbili laya kwelifika phose ezintathu 1675 kusiya ku 2982 iningi lalaba bantu kungabahlala eHarare.
Unyoni utunje izibhedlela ezibalisa eseWilkins esiseHarare leseUBH kobulawayo sezilungele ukwamukela izigulane. Wengeza esithi kodwa lokho akutsho ukuba njengohulumende baphelela khonapho kodwa umsebenzi wokuthuthukisa ezinye izibhedlela ezigabeni ezehlukeneyo zelizwe uyaqhubeka. Kodwa ingcwethi kunhlangothi ezehlukeneyo zithi azilaqiniso ngokukhulunywa nguhulumende yena azaphinde athathe inyathelo lokubeka isikhundleni somphathintambo wezempilakahle emuntwini onjengomsekeli kamongameli uretired general Constantino Chiwenga ngalesi sikhathi ilizwe libhekane lokuqansa kwenani labatholakala bele COVID-19. Enye yazo lezi ngcwethi ezilombono lo ngumnumzana Mlindelwa Mancitshana.
solo kuya kuveza nje sobala ukuthi hayi indlela abaqhubha ngayo bona babona ngelinye ilihlo njengakulesi sigaba siyabona ukuthi i-health yiyo ebihlupha kakhulu kade sikusenzwa ama demonstration kusenzwa ama strike wathi kahle ngithathe nalo nguye akazama ukubachumisa abantu be-health engxenye ama strike lawa ngama engxenye ama demonstration lawa kangama asonto enziwe ngobuhle kodwa kuyinto enziwe ngokuzama ukuthulisa abantu ukuthi bengazama ukutshengisela ofuna ukutshengisela uyabetshela ukuthi hamba kuminister izikhalazo zakho zihambise kuminister uminister wangikhona amthole ngumuntu vele ongaqalekiyo endabeni zona lezi
kodwa umnumzana Masimba Manyanya ingcwethi kwezomnotho njalo ngomunye wabaphatheke kumikhankaso yokulwela ilungelo loluntu uthi le kuyindlela nje yokumchaya uChiwenga Elangeni ukumzondisa ngabantu.
They want to condemn him because obviously he failed to deliver because of the current dilapidated infrastructure.
Bafuna ukumzondisa njengabantu besazi mhlophe ukuba uzokwehluleka emsebenzini wakhe ngenxa yesimo esibi kulolu gatsha lwezempila kahle. Uzahlukunyezwa nguZulu yena uzombona njengesehluleki. Uzokwehluleka ukuluvuselela lolu gatsha kakhulukazi kukhangelwa udaba lwezokumemetheka kwe-COVID. Iqiniso yokuba kusetshenziswe indlela yezombusazwe lapha ukulwisana lo Vice President Chiwenga.
Uhulumende uthi kunje sebefika phose inkulungwane ezimbili asebetholakale belaleli gciwane edolobheni leHarare kukhangelwa impumela yakugcina yenani lalabo abatholakala belalo leli gciwane lilandelwa ngelakobulawayo. Lona elilenani phose inkulungwane eyodwa 947 kuthi izigaba ezibalisa eseMidlands kuyiso esikusibanga sesithathu ngenani lamakhulu phose amathathu 245 amakhulu phose amabili 161 kwesemashonaland east esemanicaland sona silenani eledlula kancinyane ikhulu 113 kodwa uthi okujabulisayo kuba isilinganiso salabo abasilayo siqhubeka sikhuphuka mihla ngemihla kunje sikumachumi ayisichiya galolunye lanhlanu ekhulwini 95% kukhangelwa inani labedlula kancinyane amakhulu amahlanu kusiya kwawedlula kancinyane inkulungwane kuthi isilinganiso sasebelahlekelwe yimiphefumulo sona sesisedlula kancinyane isilinganiso sokuphethwe kabili 122% kukhangelwa inani labantu asebelahlekelwe yimiphefumulo elikhuphuke lisuka kwabangamachumi amathathu lasithupha layafika kwabangamachumi ayisichiyagalombili. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Elemelika namhlanje lethe semcebisi kamongameli Emasoni Mnangagwa umnumzana Kudakwa Sheta Kwirei lenkampani yakhe eSakunda Holdings izijeziso zenotho lisithi ungomunye wabaphatheke kumisebenzi yenkohlakalo ikanti ke njalo uncedisa uhulumende ukuhlukuluza uZulu lokwephula amalungelo akhe. Embikweni awethulwe yiofisi yeMelika ekhangelane lendaba zezijeziso eye Office of Foreign Assets Control namhla isiphathamandla seMelika umnumzana Justin Muznich uthe umnotho weZimbabwe udilizwa ngabaphatheke kunkohlakalo abafana loTagwirei lezinye iziphathamandla zikahulumende weZANU-PF. Uthe njalo bethule izijeziso lezi kulinyanga lapho kukhunjulwa abantu ababulawa libutho ngo-2018 ngoba lokhu kungela muntu osebotshiwe ngalolu daba. Ubona ngobudlalwana beMelika lamanye amazwe omhlaba umnumzana Mike Pompeo laye ugcizelele amazwi la enkundleni yeTwitter esithi iMelika ayisoze igoqe izandla ibukele uhulumende weZimbabwe esephula amalungelo oluntu. UTagwirei ungena kuluhlu lwezijeziso zeMelika eyazethesa amanye amalunga eZANU-PF agoqela yena umongameli Mnangagwa. Ukuhlaziya lolu daba uNtungamile Nkomo uxoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Efihlela Ncube.
Lento vele bekufanele ukuthi ngabe kudala yenziwa, bekufanele ukuthi ngabe lo mnumzana kudala wafakwa ngaphansi kwezijeziso zenotho ngokuba ungamathe lolimi lalaba ababusa kabi, lalaba abahlukumeza amalungelo abantu, abatshaya abantu, abatshontsha abantu ebusuku, abangafuni ukuphikiswa, abangavumela amalungelo abantu ukuthi akhule agcinwe. Umuntu onjalo kungenwa ephoketini lakhe asejwe, yikho lokho okwenziwe eMelika ukuthi bahlasele lona iphoketi lakhe.
yakhe, imali yakhe, iyo abafuna ukuyilimaza ukuze angahambisani lalabo abayizigebengu, ababulalilizwe, abale corruption. Ngokuba vele uyathinteka laye entweni eziningi ezingacacanga kahle enkohlakalweni eningi ye-corruption. Uyathinteka, uyabevela lapha lalaphana. Kutsho khona bemele ukuthi babutholile ubufakazi balokho, yingakho bemfaka kuzo lezi zitheziso zenotho.
Singathi iMelika yethe seutagwirei izitheziso lezi ikhangela ukuhlukuluzwa kwabantu okwenzakalayo yini kulezi nsuku, ukuthunjwa abantu betshaywa esikubonayo, kumbe ivele laye katshana ibivele imlandela utagwirei.
Izijeziso zenotho asonto evuka ifakiwe nje ngosuku olulodwa. Kutsho khona ukuthi iMelika kade isemkhondweni wakhe, kade bemlandela basukela ekhathana lokho bezingela, bemthola uyathinteka enkohlakalweni, bemthola uyathinteka kubusweni kabi kwelizwe, bamthola uyathinteka ekuhle kunyezweni kwamalungelo abantu. Baze bathatha isinqumo sokuthi hayi, siyiso lesi sikhathi sokutshaya, siyiso lesi sikhathi sokutshaya imali yakhe, iphoketi lakhe, isikhwama sakhe, ukuze ayekele ukona lokho akwenzayo, aphume hlakalweni, aphume ekuhlukunyezweni kwamalungelo abantu, aphume kusupporteni abantu abadiliza ilizwe. Ngokuba nxa ngabe lokho eqhubeka elisupporta lelo iqembu elonayo, kutsho khona ukuthi lizwa lisoze livuke. Uyazuza yena phela entweni zisonakala kanje, iMelika iyakwazi khona lokho. Yingakho sithi hayi, siza kujezisa ukuze uyekele ukuncedisa laba abonayo ilizwe livuke. Yisikhathi kufanele kwenziwe khona lokho vele.
Umnumzana Efidlela Ncube ucubungula ezombusazwe lapho limuzwe ixoxwaya ecingweni lontungamile inkomo weStudio 7 ekobulawayo. UTagwire yena uqume ucingo lwakhe lapho sizama ukumthinta, asenelisanga njalo ukukhuluma lesikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana ngalolu daba. Uhulumende uthi uza kwethula umthetho ozakwenza kube licala ukubana isizolane zeZimbabwe zikhulume kube kumbe zichothoze ilizwe. Osaphethe isikhundla sikamphathi Ntambo obona ngokwethulwa kwemibiko unkosikazi Sithembiso Nyoni utshele intatheli zindaba namhla eHarare ngemva komhlangano wedalela ekhabhinethi ukubana uhulumende uzaqinisa njalo imithetho ekhona ukuze kuvinjwe abantu abethula imibiko elenzondo eyehlukanisa uZulu. Lokhu kuza ngesikhathi kulokufuthelana okukhulu elizweni phezu kokuthunjwa lokuhlukuluzwa kwabantu abasola umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa. Yena othi abantu laba bazama ukumgenqula. Olwela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo uthi umthetho lo uza kwengeza ukuhlukuluzwa kwabantu lokwephulwa kwamalungelo abo nguhulumende.
Kulusizi ukuthi laba abakuhulumende okwalesi sikhathi basuka behlukanise ukuba kwabo kuhulumende leZimbabwe. Akula muntu ozakha against ilizwe leZimbabwe. Akula muntu njalo osowakampena against ilizwe leZimbabwe. Abantu bakampena against uhulumende lo okhona okhokhelwa ngumnangagwa ongahloniphi ilungelo loluntu. Mbona ngazathi kuyacaca ukuthi vele yena if either ka understand ilungelo loluntu kumbeni yena ufuna ukuthi elethe umbuso owalwiswa ngamazipra oncindezelo. Ngoba uma sisiya ngeqiniso abantu eZimbabwe balelungelo lokuchothoza uhulumende wabo, njalo uma engohulumende onjengalo umnangako uthembisa abantu ngo-2017 owathi the voice of the people is the voice of God, ngibona ngani kuya kuqakathekile ukuthi yena ethi uyalalela. Ngilethemba lokuthi wathembisana labanye lapha kobulawayo, what is a listening president. So if he's a listening president, uma abantu bengasola kufuza lalela, kufuza abantu bephikisane labantu, ngoba abantu yibo ama abaqhathi babo. So mbona ngazathi bona kokuqala akufuze bengabi iZimbabwe kodwa bebe ngabantu abakhokhela ilizwe. AmaZimbabwe wenzi yithi, and we can't campaign against Zimbabwe, we can campaign against umbuso okhona.
Alubana uthe wethulwa umthetho onje Fuzwayo, ubona usiba lomthelela bani kundaba zamalungelo kaZulu kanye lakudaba lombuso wentando yeningi esingathi yidemokrasi?
Abantu beZimbabwe bezimisele ukuzikhulula, kufuze ukuthi benze njengabakwenza ngesikhathi sombuso wamabhunu. Lo yumthetho okufuze ube resisted, umthetho oncindezelo okungavuzanga ukuthi abantu bewulalele kumbeni bewuhloniphe. Ngumthetho wokuganga, umthetho wokuganga uthiyene lomthetho ukuthi uhambise ilizwe phambili. So lo mthetho bangawethula uma abantu beZimbabwe befuna inkululeko, kufuze ukuthi bewudefy.
umnumzana Mbuso Fuzwayo ngoyenhlanganiso yebhethu likaZulu ubexoxa lentungameli inkomo weStudio 7 ekobulawayo. Kunjalo nje iningi selisole umbiko kamongameli Emmerson Mnangagwa awethule izolo lapho achaze khona abamabandla aphikisayo njengamali ecatsha adlulisa amalawulo amaterrorist azama umsusa embusweni. Olwela amalungelo oluntu umnumzana Tifadube uthi uMnangagwa ubemela akhulume njengomuntu omdala abambanise abantu hatshi ukukhwezela ukufuthelana okuvele kukhona.
UZulu weZimbabwe babunkomo ubekhangelele kakhulu ukuthi inkulumo kamongameli akube inkulumo ezachiya abantu beyimbumba. Kodwa ke ngemva kokuthi wabeka inkulumo yakhe kuye wachiya abantu bethithibele kakhulu kwedlula isikhathi esangemuva ngoba besekutshengisela sobala ukuthi okubuyayo kusesekukhulu. Kodwa ke eqinisweni khona nxa kuwukuthi uhulumende yena uyabona ukuthi noma kulabantu othi awama-terrorist ngendlela yena achaze ngayo bekufanele ukuthi abantu ababesenza into enjalo ngibone ngathi kulabantu okuthiwa ngamapholisa elizweni. Abantu uthi amapolisa nxa ukuthi it's a properly trained abantu nxa ukuthi baye babona ukuthi abantu abangama terrorist bafanele ukuthi babotshwe bahanjiswe emthethweni ndaba kulandelwe indlela policing ukuthi umuntu nxa ephula umthetho welizwe noma umuntu nxa esenza izinto ezingalunganga akabotshwe ahanjiswe ecourt nxa egwetshwa kukhangelwe i-exhibit yakhe ukuthi yena yini icala lenzileyo ayelelise ukuthi ahanjiswe ejele. Kodwa ke lokhu esikubonayo ukuthi abantu nje baya nje bahlayana kungazange kwaba lama investigations kungazange kwaba leqiniso ukuthi umuntu lo engabe le terrorist njani. Ngibona ngathi lokho kuyenza ukuthi abantu elizweni basale behlale bethithibele kukanti kuba kuhle kakhulu ukuthi abantu beZimbabwe nqabe selizweni lawo eluthi iZimbabwe bazizwe bekhululekile bazizwe beselizweni lapho esengathi isenso lapho kule sense of belonging.
Kukhona yini Dube uMnangagwa angakwenza okungabangela ukuthi abantu beZimbabwe bezizwe labo belomongameli ozimiseleyo ukuhlonipha amalungelo?
Umongameli nje into eqhakathekile futhi yenziwe ukuthi ukulandela isisekelo sombuso welizwe esiyiswe savunyelana ngabantwana beZimbabwe bonke jikelele okwabhodwa khona elizwe abantu bavumelana ukuthi lokho yikho esikufuna ukuthi kwenzakale elizweni. Nxa bengathi bengathatha i-constitution bayibeke etafuleni basebenzise yona kakhulu balandele lokho okumiswe ku-constitution ngibona ngathi kuzabe yinto engenza ukuthi abantwana beZimbabwe bakhululeke elizweni labo. Umongameli uMnangagwa ngokungena kwakhe wangena esitshela ukuthi sekule new dispensation. So abantu beZimbabwe into abayikhalela kakhulu babunkomo ukuthi inew dispensation le akubonakale imbali zayo ziqhakaza.
Umnumzana Tifadube ulwela amalungelo kaZulu obexoxa lo ntungameli inkomo weStudio 7. Ku-Live Talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela uqonga kwenani labatholakala bele COVID-19 eZimbabwe ngesiqubu esethusayo. Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Abakhazimulisa amadayimana kwele South Africa bathi inani labantu abawathengayo selikhuphukile selokhu kwaba lohlelo olwe-lockdown okukhomba ukuthi uthando luyamemetheka kwabanye ngalesi isikhathi. Umabhalane wogatsha lwezempilakahle eMelika umnumzana Alex Azar uza kwethekelela ele-Taiwan kunsukwana ezilandelayo okuluhambo oluqakathekileyo oluvela kusiphathamandla sikahulumende weMelika selokhu ubudlelwano bamazwe omabili obusemthethweni baphela ngomnyaka ka-1979.
Abongela bodokotela bathi ukukhethwa kukamsekeli kamongameli uretired General Constantine Chiwenga ukuba ngumphathintambo wezempilakahle akubethusi. Ngakho ke bazaqhubeka bekhalala umsebenzi. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abongisebe lenyanga phose ezimbili bekhalala umsebenzi njalo bayafunga betshaya phansi ngenduku bethi ababuyele emsebenzini izikhalazo zabo zeholo lokunye zize zilungisiswe. Izolo umongameli Emmerson Mnangagwa ukhethe umsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga ukuba ngumphathintambo wezempilakahle. Uchiwenga ungena kusikhundla esichiwe ngumnumzana Obadiah Moyo, yena oxotshwe umsebenzi ngumnangagwa kumaviki asanda kwedlula esetheswa icala lenkohlakalo. Embikweni owethulwe ngumabhalane obona ngokwenzakala ehofisini kamnangagwa umnumzana Meshack Sibanda, uChiwenga uhle waqala umsebenzi khona izolo njalo uphiwe umlando wokuthuthukisa umsebenzi wezempilakahle ukuze ilizwe lenelise ukumelana le-COVID-19. Umnumzana Anthony Majongo, umgcini sihlalo wenhlanganiso yabongi e-UBH, uthi sebemelele umphathi ntambo omutsha ukuthi bakhulumisane laye.
Singakhangela i-COVID kathesi, ama-numbers ayakhwela, asiphezulu kathesi. So simelele ukuthi i-government iyenze njalo, isinike imali yakhwanayo ukuthi sikwanise ukuhamba emsebenzini, kodwa ifake futhi izinto zokusebenzisa isibhedlela ukuthi sisebenze kuhle singabangelanga umkhuhlane. Kodwa sibona ukuthi upresident lelizwe lethu uthi kathesi sile new minister of health khonako thina sila nkinga lakho, sifuna uminister lo vasinikileyo akhangela ama-grievances ethu, ama-grievances le amalungise ukuthi siqalise ukuhamba emsebenzini. Ngikho siyafunawo, kodwa simelele yena uthi ahlanganele yathi asivisi sihlale phansi siqhubekele phambili senze umsebenzini wethu.
Omunye wabongi ophakathi kokukhalala umsebenzi unkosikazi Nelisiwe Ncube uthi kunzima ukuthi bethembe umuntu owake wabaxotsha umsebenzi.
Awu akusebenzeki ngoba kula zinto zokusebenza especially ngesikhathi lesomkhuhlane we-COVID, asila zinto zokuzivikela, njalo yona imali yokuthi siyefika emsebenzini kayikho, lokuthi udle khona ukuthi uzigcinise umzimba uzivikela kule mkhuhlane asilayo. Njengoba sesifakelwe umuntu omutsha kuministry yethu, kunzima ukuthi sithembe umuntu owake wasixotsha lo msebenzi. So owakhathesi sisamelele ukuthi akhulume lathi sizukuthi yena usiphatheleni, kodwa kunzima ukuthemba umuntu owake wathi hayi hamba nini aliqakathekanga ukwedlula abanye abantu. Kusisa ubuhlungu kakhulu ngalesi sikhathi esinzima kangaka okuthi ngasisemsebenzini sisiza abantu kodwa akuhambeki.
Unkosikazi Melisa Sithole oyisakhamuzi sakoBulawayo uthi ubona umongameli enze iphutha ngaleli nyathelo.
Mina akungiphathanga kuhle ukuthi sikuthiwe siphiwe omunye uminister omutsha. Umuntu lowo beselesikhathi eside ekuMinistry of Defence. Ngibona elolwazi olujulileyo ngezedefense nothi ezempilakahle. Asazi njalo. Angiboni kuphumelela, ngibona angani kumele badinge umuntu olwe knowledge lento zempilakahle. Lo esimfakelweyo yimi uyi-disaster enkulu.
Laloba ukukhethwa kukaChiwenga kusolwe ngabanye, isisekelo sombuso welizwe sona siyamvumela umongameli Mnangagwa ukuthi akhethe abangamphathisa ekuqhubeni umsebenzi kahulumende. Kungakhathalekile ukuthi balolwazi olunganani ngomsebenzi walolo gatsha. Abantu abaningi basola ukuthi uChiwenga kasuye dokotela, ngakho-ke angeke azwisisa okudingakala kulolu gatsha lukahulumende. Ngimele Studio 7 yikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Okwamanje wothi sike sizwe udaba oluveza umbono kahulumende weMelika.
Esethula umbiko wakhe omayelana lokuhlonitshwa kwelungelo likaZulu lokukhetha akholwa kukho ese-Iowa kwelemelika, unobhala wobudlelwano bemelika lamanye amazwe womhlaba u-Secretary of State Mike Pompeo uthe inkululeko yokukhetha ukuthi umuntu ufuna ukulandela nkolobani lilungelo elimqoka elihamba phambili kusekelo sombuso wemelika. UPompeo uthi kodwa lokhu akunjalo emazweni amaningi womhlaba, ngakho-ke elemelika lizimisele ukusebenza gadalala lisebenzisa konke okusemandleni alo ukuvikela lokulondolozwa kwalelungelo eliqhakatheke kangaka. Lokhu uthi ukugoqela ukuveza amagama amazwe lapho okwephulwa lelilungelo.
We've called out China's war on faith, its mass detention of Uyghurs, its
Ele China kalihloniphi ilungelo labantu lokukhetha abafuna ukukholwa kukho. Ukwenza kukahulumende kokungakholwa kuNkulunkulu okuvezwa linyathelo lakhe lokukhipha imibhalo yemilayo elitshumi kasomandla esebhayibhileni efaka imibhalo kaGeneral Secretary Xi ukuvalelwa kwabantu besi-Uyghurs bengathonisiswa lokunye okunengi ecabanga ukuthi umhlaba kawuboni. Konke lokhu kusemehlweni omhlaba sekubhekile.
Eminyakeni emibili edluleyo, uPompeo uthi ugatsha lwakhe olweState Department luqoqe imihlangano emibili yenkokheli yamabandla ezenkolo ehlukeneyo eMinisterials to Advance Religious Freedom. Limihlangano ibuthanise inkokheli yamabandla okholo ehlukeneyo abanjengabafundisi labanye ukuze baxoxisane ngokulondolozwa kwelungelo lomuntu wonke emhlabeni jikelele ukuzikhethela afuna ukholwa kukho. Elemelika lithi njengelizwe ziqhenya ngokuba lembali enhle kusukela lelo lizwe lithola uzibuse yokulondoloza ilungelo lomuntu wonke lokuzikhethela inkolo angafuna ukuyilandela okwahle kwafakwa lakusekelo sombuso welizwe ngabasungula leli lizwe.
Lolo bekuludaba oluveza umbono kahulumende weMelika. Kwezemidlalo, inhlanganiso yeFootballers Union of Zimbabwe ikhuthaza ukukhulumisana phakathi kwabadlali lamaqembu abawadlalelayo phezu kwezivumelwano zomsebenzi esezifike emaphethelweni. UJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ukumiswa kwezemidlalo ngenxa yomkhuhlane weCOVID-19 sekudale insindaba phendule emdlalweni wenguquko leZimbabwe phezu kokuba kwenzakalani ngezivumelwano zomsebenzi yama-contract ngesilungu. Umzekeliso wakuqala ngowabadlali abalezivumelwano zomsebenzi ezifike emaphethelweni ngenyanga kaNhlangula. Umbuzo kuyikuba bayisimo bani ngoba phela isivumelwano sesifike emaphethelweni kodwa babhadalelwe umsebenzi abangawenzanga kusukela kumiswa imidlalo ngenyanga kaMbimbitho. Isiphathamandla senhlanganiso yeFootballers Union of Zimbabwe uThomas Sweswe uthi bona bacebisa ama qembu labadlali abakulesi simo ukuba bakhulumisane ukuze kuxazululwe lolu daba.
I-relationship ka-employer employee is important whereby they need to sit down bakhulumisane. Isifiso sami ukuthi ama-club especially ama-club ahlale phansi lama-players bakhulumisane babonisane ukuthi now since ibhora lingekho but we've got contract but in ama-contract angikhona ayaphela what's the way forward. Kungaba le-problem manje bengakwanisa ukungithinta.
Abanye abadlali njalo ngabalezivumelwano zomsebenzi eziphela ekupheleni komnyaka, ikanti abanye basasalelwe yiminyaka ethile. Njalo umbuzo usekutheni nxa umnyaka ungaphela kungazange kudlalwe lomnyaka ubalwa njengokuthi obelesivumelwano eseminyaka emibili uyabe esesalelwe ngumnyaka owodwa kumbe uyabe esalelwe ngemibili ngoba lo nyaka engazange edlale. Lolu daba lukhangelelwe ukuba luhlaziwe kabanzi ensukwini ezilandelayo zinkokheli zomdlalo wenguqu elizweni. Njalo uSweswe utshayele ihlombe amaqembu ayaliye lokhu ebhadala abadlali loba nje bebengadlali imidlalo.
Ngithanda ukubonga ama-club that are paying their players on time and abangezelelayo abakwanisa ukungezelelayo ama-salaries awo. Kusho ukuthi i-relationship ya kari-employer no-employee i-right iqakathekile kakhulu.
Iningi lamaqembu adlala kusigaba saphezulu ayenelise ukwala yilokhu ebhadala abadlali. Njalo ele-Chicken Inn ngelinye elibikwe ukuba likhuphule iholo labadlali ukuze lihambelane lokukhwela kwentengo yezinto elizweni. Imidlalo yenguqu elizweni leZimbabwe imiswe ngenyanga kaMbimbitho ngemva kokuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19. Njalo amathuba okuba kuzadlalwa lonyaka ayayo elokhu yencipha. Amazwe aphetsheya ayenelisile ukuphindela enkundleni ikanti laselizweni elingumakhelwane kwele Zambia lakho baphindele enkundleni ukuthi laselizweni laseSouth Africa lakho balungiselela ukuqedisa isizini yalonyaka. KwelaseZimbabwe umgoqo yokuba kudingakala amaqubaquba emali ukuze kuhlanzwe inkundla kuphinde njalo kuhlolwe labadlali kanye neziphathamandla. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo inguJoseph Njanji.
Singekehlukani zihlobo wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela lamhlanje. Ilemelika namhlanje lethese umcebisi kamongameli Emmerson Mnangagwa. Umnumzana kudakwa Shita Gwirei, lenkampani yake eSakunda Holdings, izijeziso zenotho. Uhulumende uthi uza wethula umthetho oza kwenza kube licala ukubana izizalwane zeZimbabwe zikhulume kubi kumbe zichothoze ilizwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo uPraxitus Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.